indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 26 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sidanile sila ukuthi ngemva kwesikhathi esingaka lokuhamba kungaka size sifike la silindele ubaba. Ufike umama. Umama efika ubaba engekho. Sibe sesiphongutshelwa ukuthi abantu sibuyele.
Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Tabengwa yena obhubhengo lwesine sephiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-National Hero. Kusenjalo isidumbu sakhe kasisafikanga koBulawayo njengoba kukhangelelwe namuhla.
Okwenzakalayo eGweru ukuthi abantu beZimbabwe babuthene, ubukhokheli be-MDC bubuthene. Babuya bonke ngobunengi babo buvela kumaprovinsi atshiyeneyo.
Abasekeli be-MDC baphakathi kokukhetha inkokheli yebandla labo entsha, sikhuluma nje emhlanganweni wabo we-National Congress oqale ngolwesihlanu eGweru njalo ophela namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla lezaphu njalo ongomunye wabantu abahloniphekayo kakhulu abalwa impi yenkululeko umnumzana Dumiso Tabengwa sephiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-National Hero. Isidumbu sikaTabengwa besimele sifike koBulawayo namhla sivela kwele South Africa, kodwa kasisabuyanga ngoba ibhokisi lakhe libikwa lehlulekile ukungena endizamchineni. Kubika uAlbert Ncube.
Amakhulu abantu ababuthane egcekeni lendizamthini eJoshua Mkabo Nkomo International Airport ukehlangabeza isidumbu sikaDabengwa basuke betanile ngemva kokwaziswa ukuthi isidumbu kasabuyanga ngendizamthina eze lomkakhe uzodwa. Ekhuluma le ntatheli zindaba, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi ubike ukuthi indizamthina e-SA Airlink ebimele ize lesidumbu lesi ibe ncane okubangele ukuthi ibhokisi lehluleke ukungena. Ngokunjalo isidumbu sesizabuya kusasa. UMohadi ubike njalo ukuthi ibandla leZANU-PF livumile ukupha uTabengwa inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. Ngemva kokusuka egcekeni lendizamchina uZulu lubhekise koTabengwa e-Four Winds lapho umnumzana Gibson Spanda olilunga lomdeni abike ukuthi imuli sigoqe ukuthi isidumbu sifike kusasa, njalo wazisa ukuthi uhlelo abalubekileyo alusoze lutshintshe laloba uTabengwa sephiwe inhlonipho yobuqhawe.
Uhulumende wesethe usemdikleli ukuba yi-National Hero, kodwa akasoze aphambanisa iprogramu yethu. Usezangenela ukuthi ayethatha isidumbu sibuye eHarare sizokhona sibuye ngapha. UTabengwa wathi no. Yebo, siyavuma ukuthi adiklare ukuba yi-National Hero, lizakwenza konke okumele likusupply le mngcwabeni, kodwa ethi program kayidistetshwa, lezethu izikhulumi kazidistetshwa.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumne wabo kaDabengwa uSipho, yena othe uDabengwa uzabekwa ngomgqibelo esigabeni semanxeleni entaba zinduna.
Ingomgqibelo emanxeleni silahlele kakhulu okunzima kakhulu sibili, ngoba nanguye kade ngathi usengubaba wethu futhi. So nguye kade sihlanganisa ndawonye asikhuze nxa sezinto ezingaqondanga. So silahlekelwe sibili ngendlela enkulu. Nguye kade sibamba ndawonye athi senze lokho, ingenzi lokho.
Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Hlandla yamangwe endiweni ngomunye walabo abakade belinde ukwamukela isidumbu sikaDabengwa.
Kunzima kithi, kubuhlungu kakhulu kazi kithi ukuthi kanti into elula enjalo iphutha lingene ngaphi kwakhona.
yikho ke kuyasithinta kuyasidlipa ngaphakathi kwethu. Sizamvalelisa ngosiko lakithi ngendlela yakithi ngoba lapha sikhuluma ngeqhawe.
Unkosazana Grace Nuku ngomunye walabo abaveze ukudana okukhulu ngalokho kwenzakale lamhlanje.
Sidanile sila ukuthi ngemva kwesikhathi esingaka lokuhamba kungaka size sifike la silindele ubaba. Kufike umama. Umama efika ubaba engekho. Sibe sesiphongutshelwa ukuthi abantu sibuyele. Zingaphi inkokeli? Ngenxa yokuthi inkokeli sifile, umzimba wayo simele usupheke kanjalo, ufahamba uthiyana nabantu bayo.
Udabengwa ubhubhele kwelekhina ngolwesine esendleleni yokuza ekhaya esuka eIndia lapho kade selatshwa khona. Isidumbu sakhe sesikhangelele ukuthi sifike kusasa ngefana lethumi lanye. Ngimele umthakazi weStudio 7 ngikobulawayo ngu-Albert Ncube.
Abasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa baphakathi kokuvotela inkokheli yabo entsha sikhuluma nje emhlanganweni omkhulu owe-National Congress oqale ngolwesihlanu eGweru njalo ophela namuhla. Izolo lelibandla likhethe inkokheli yogatsha lwabasakhulayo njalo namuhla likhetha abasekeli bakaChamisa abathathu. Umgcini sihlalo unobhala jikelele lenkokheli yabesifazana. Sixoxelo meli weBinga North edalele parlamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda esemhlanganweni lo wachasisa okunengi.
Okwenzakalayo eGweru yikuthi abantu beZimbabwe babuthene ubukhokheli beMDC bubuthene. Babuya bonke ngobunengi babo kuvela kuma province atshiyeneyo njengoba usizwa ngemva kwami abantu behlabela bejabula behlabelela upresident wabo besitho ukuthi bonakabala omunye upresident abamaziyo ngaphandle kuka president wamajaji. Bona bazi upresident owakhethwa ngabantu upresident uNelson Chamisa. Bahlabela abantu kathesi ama province ayangena ayalayina ayavota bavotela ama vice president kusehla kusiya phansi kugcwele kutempi baphakathina kwestadium sase Ascot. Bayajabula ngoba bathi bona iCongress leyo kuphela kwayo yakuthi phela okuyaphutsha ngale kweCongress ukuthi ukuthi sokuyiZimbabwe entsha. Ngike ngahlangana labanye nje ngizihambele eGweru ngezwe abantu besithi bona bakhangelela ukuthi le RTGS value yayo siyaqansa ngemva kokubana iCongress leyo ingaphela bakhangelela ukuthi le RTGS ingaqansa ngoba umbuso ngokubona kwabo umbuso osezandleni zikaChamisa nezandleni ze-MDC. Hathi kuzaniphile.
Ukhetho osolwenziwe kathesi impumela yaziswa singathi ngolwabasakhulayo kuphela olwenziwe izolo kumbe lukhono olunye osolwenziwe?
Akusela olunye ukhetho osoluke lwenziwa ngaphandle kwalaba abasakhulayo kuphela. Ngokwakhathesi ukhetho olwenziweyo ngelwama youth yilo oluphelileyo. Khathesi sikhuluma kanje babhiza, abanye bayahlabela, abanye baphakathina kwestadium bayavota, bavotela ubukhokheli babomama, bavotela ubukhokheli be-main assembly. Lokho-ke yikho okwenzakalayo khathesi. Akukapheli. Kusesekhatshana, I think ngikhuluma kanje mbonakani sokuvote ama-provinces mhlawumbe awafika amathathu kumba amane phakathi kwama-provinces angu-13 esilawo ngoba sama-provinces angu-10 ngaphakathina kwelizwe besokusiba nama-provinces amathathu awaphandle kwelizwe. So yikho okwenzakalayo khathesi ngaseGweru.
Libona ngani lizaqeda liwugqibe umhlangano wenu njengobe kuvele kuhleliwe le mpumela liyazise namhlanje?
Sikhangelele ukuthi kungaba njalo kodwa ngenxa yokuthi ama-delegates asuke abamaningi ukwedlula lokho kade sikukhangelele besingakhangelanga ukuthi abantu ngobuningi babo bazabuya ngenxa yobunzima obutholakalayo, ubunzima bokuswela amafutha okuthi abantu behambise njalo. Ngibona ngani singangena kuze kuyefika ngaphambi kwehola elanamhlanje lobusuku banaphakathina kwanamhlanje okuthi ukuthi siyangena kuMande.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumeli weBinga North etalele parlamente njalo ulilunga leMDC sixoxela esegweru. Umbukiso weZim Expo oqhutshelwa eChicago khonapha eMelika uyaqhubeka namuhla lapho okwenziwa khona imicimbi echiyeneyo. Komncintiswano wokudinga isiqamulamayezi oweMizimbabwe USA oyenziwe emadabukakusa kunqobe uNothando Jack yena usekhangelelwe ukuncintisa kuMiss Zimbabwe ekhaya. UNothando ulandelwe nguNatali Mushore obe ngu-first princess kwazothi uNyasha Madzakure waba ngu-second princess. Namhla kulomdlalo wenguqu lapho kuyabe kuthengiswa khona ukudla kwesintu. Intatheli zindaba yethu uGibbs Dube usembukisweni lo. Siyakwamukela kuhlelo Gibbs.
Yebo Ntunga, kunjani?
Hayi siyaphila, kwenzakalani eChicago namuhla?
Ye, kuna manje ke ngisenkundleni lapha ke esikolo lapho kudlala khona ama-team amane. Engobukileyo kathesi iZim Atlanta leChicago. Sibili umdlalo wangkhona ukhanya uhamba kuhle okumangalisayo. Ungazani ke iZim Atlanta iyanqotshwa nge-2-0 iChicago, so kuyafiwa lapha ke intukameli. Kuzobuya ke nxa sikhangele abantu abadlalayo khonapha, abanye bangkhona ngamajaha asakhulayo njalo abanye abantu angani sebekhulile kancane. Kodwa bakafiki phela abaningi bangkhona ama-60 years. Ngasesikhangela futhi okunye kulokudla okuphekiweyo sibili okwesintu okumnandi kakhulu. Ngike ngatshaya umngqutshu lapha Ntunga, ngatshaya ke le nhloko lamangqina, into ezinjalo ezivela ekhaya. Nxa usibukhangele futhi le dobi, into ezihlabusayo sibili okunye okumangalisayo. Siyabona okunye okwenzakalayo ukuthi abantu bakhuluma kakhulu ngezamasiko lapho, ukuthi kambe abantwana babo bayangaphi empilweni, njengoba-ke abaningi sebathatha isiko lalapha. Abanye bazalelwa khonapha Ntunga, so ukuthi baze bebambe isiko kungazani kuyahlupha kakhulu. Kodwa-ke ngathi engubukeleyo kathesi sibili inguqu, imnandi kakhulu sibili inguqu yangkhona. Nxa ubona abafana belitshayele emambuleni kanje, umnandi okunye okumangalisayo. Ngikhuluma nje kathesi i-offside, kodwa ulebusekele kwahamba kwabanjalo. Umndodo wangkhona Ntunga uKhutumbekwa uyazi ukuthi yokobelahlohle wabetshayela egangeni, kodwa kade i-offside. So okunye-ke Ntunga ongafisa ukwazi kuyinifoyi.
Isikhangele zamabhizimusi lapha Dube, osomabhizimusi kade bebukisa, nxa ukhuluma labo bakhona yini abathi batholile mpela ama esingathi i-business, babatholile abantu abafuna ukudlelana labo bathenge mhlawumbe abakuthengisayo?
Ye, kunjalo sibili Ntunga. Okanya sibili kukhona lapha bengikhuluma labanye osomabhizimusi, omunye wabo ngokuhambisa impahla ekhaya. Abahambisa lokho amadrum. Uthi-ke abantu bebebuya bebaningi lapho kade etshengisa khona impahla zakhe. Kuzobuya-ke abanye njalo abaningi bathe bajabule kakhulu, ngoba kade kungaso bantu kuphela lezimbabwe kade besembusweni wabosomabhizimusi. Labanye-ke abakhonapha eMelika, lo munye nje oyedwa okuthi kade vele eMexico, kukhanya zani bayathanda sibili ukuthi bezwe ukuthi ilizwe lezimbabwe lime njani. So sizwile njalo labantu be-embassy bebengafuni ukuthi bekhulume lathi, kodwa bebekhuluma sibili bangani bathi hayi kungani labo bathakazelela athi bekubona. Kuzobuya-ke le-MDC la kathi ikhona khonapha itshengisa-ke impahla yayo, okunye kathi bela amakhepesi belomculo bele nto eziningi sibili kakhulu. Njalo labo mama be-MDC bakhankasela ukuthi baqoqe isicathulo eziyanikwa abantu abangani bahlupheka kwele Zimbabwe. Mbona ngazani-ke umkhankaso wabo bathi uhambe kuhle kakhulu. So khonokho-ke kungabe kungabe yi-business, kodwa ikhona okhu nje abakukhankaselayo. Kuzobuya-ke omunye usomabhizimusi ovela kwele Zimbabwe, ukhona khonapha-ke uthengisa inkomo. So uthi yena beze batshela lapho abantu ukuthi hayi yena ule nkomo zakhe sibili azifuye eplazini, ngakho uyafuna ukuthi adlelane labanye abakhonapha kwele Melika. Ukudlelana kwangikhona kuyabe kunje Ntunga, ukuthi nxa ufuna inkomo kumbe zingu-10 osuza kwenza wena suzathi-ke uwode khonapha kwele Melika ubhadale nge-US dollar, yena sekunika uplatform kumbe kuthiwa yini inkomo enkulu yangikhona yena leyi abe sekunika khona ngapho, kodwa ibhadale nge-US dollar engapha. sokunjalo kwentunga.
Mhm, hayi siyabonga Dube. Ukhulume ngokudla kwesintu, akhona amasese.
Hayi, ukukhanya ngazani amasese mfana ekhaya akhona sibili ngingawabona. Kona lana owaziyo mfoka Nkomo. Ave sinandi ngendlela okazokubona uyawazi amasese anjengamahewu ungavele uwanathe ke fowethu yeyi wena uyahamba ubona izinto nyakuthela sokunjalo Tuka.
Hayi siyabonga Dube ngokuba lati kuhlelo
elazokile kakhulu Nkomo ba
lo-ke ngu-Gibbs Dube intatheli izindaba ye-Studio 7 sixoxela lapho esembukisweni we-Zim Expo oqhutshelwa eChicago khonapha eMelika. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu-Mike Wobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Thondela Ishoko, yena owaqala uhlelo lwe-Keep Bulawayo Clean Campaign. Seze ukuthi ngeviki edlule, uShoko wanxuswa kwele South Africa ukuze aqale uhlelo olufanayo. Wothambe kuye siyeze okuningi. Shoko, ngiyakwamukela kuhlelo, asithinteni udaba olukhona eGoodwin. Kuyini okwenza ukuthi uqale uhlelo olufanayo kwele South Africa?
Ngiyabonga Mike lokusinxusa namhla ngiyajabula kakhulu ngokukwanisa ukukhuluma lawe ngikutshela ukuthi sahamba njani e-South Africa. Sanxuswa ukuthi siyenza i-clean up labanye esahlangana labo through i-social media labo abathanda i-environment. So basinxusa Deep Sloot ward 113 Johannesburg. So sahamba sibili sahlangana labanye sabonisana lemkhankaso wethu esiwenza ngapha ekhaya koBulawayo. Safundisana, sabonisana ukuthi hayi, nxa sifuna ukuthi sibe nama-environment amahle, kumele sisebenze kakhulu nama-communities ethu. Sifundisane ukuthi ingcekeza ayibambi muntu oyabe ehlezi phansi. So kumele lathi senze njani, sibe active lokuye keeping ngekeza where it is piling up. So sibili hayi ngiyabonga, sahamba kuhle sibili lomkankaso lo sukhona eGoli.
Awungitshele ke mnumzana, njengoba uhlala koBulawayo, uhlelo lo luzabe lusebenza njani, njalo ubona ngani uzabe usebenza ndawonye nalabontanga abadabuka kwele South Africa?
Yes, hamba phambili buti, sizasebenza kakhulu le council ye Joburg lama volunteers sahlangana lawo. Siyabe si-share information kakhulu and lathi sizazama ukuthi sibanxuse beke befike labo koBulawayo and lathi sikhangele ukuthi sibuyele khonale. Khuluma kanje siplan ukuthi before sicelebrate i-day 1000 e-Keep Bulawayo Clean, sizahamba foot eJoburg siyenze enye clean up on a special day. Sizalitshela lani in advance ukuthi nxa kulabanye abebeseduze khonale bebuye besijoyine. So hayi, umkhankaso wethu uqalise sibili koBulawayo kodwa sukhona eJoburg. Siyajabula kakhulu lakho lokho.
Mhm, hayi sikuzwile Shoko. Isikhathi yiso esesiphelile, sesidliwe ngumangoyi mnumzana Gqiba uhlelo.
Hayi, ngamazwi amalutshwane nje ngifuna uku-encourage bonke abantu ukuthi sibe proud of environment yethu. Singayekeli ama-dump site abe khona in our surroundings. I-environment yethu iyatshengisa lathi ukuthi singabantu aba-clean. So let's push for that. Yeah, hayi, ngiyabonga kakhulu.
Isikhathi du mthwakazi omuhle lapha besixoxa lomnumzana uThondela Shoko, yena owaqala uhlelo lwe-Keep Bulawayo Clean Campaign. Singakagqiba uhlelo bengifisa ukuthatha leli thuba ukuphosela amazwi amabili amathathu kule muli ekababa uDumiso Dabengwa, yena owasishiya ngeviki edluleyo. Kule muli ekababa uDabengwa ngithi langa leso sikhala ndawonye njengelizwe. Kuwe baba Dabengwa sithi hamba kahle qhawa lamaqhawa. Sohlangana phambili. Isikhathi yiso singasavumi mthwakazi omuhle. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3 BIGMYKE3 yona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba ezitshiyeneyo esiphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanele kwalamhla olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Zimbabwe omuhle, bye bye.
Sibongeke u Big Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyalibingelela kusihlwa namhlanje bazalwane. Ngiyalamukela lonke njalo ngiyathokoza ukuthi sihlanganele evangelini njalo namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngikhangele umbhalo ovela kuPaulu elobela kwabaseFiliphi. Ngikhangele ichapter ka-3, ngike ngibale lapha. Elokugcina ke bazalwane, thokozani enkosini. Ukulilobela futhi ngalezi zinto kakungidinisi, kodwa lina kuyalivikela. Manje lapha uPaulu wathi eloba lolugwalo, kuyamangalisa ukuthi yena wayekhuthaza abantu abaphandle, ngoba abalobi bembali yakhe bathi yena ngalesi sikhathi uPaulu wayesentolongweni. Esentolongweni kungayisiyo leyo ukuthi kuyathiwa kumbe hayi uzakhutshwa liviki elandelayo, kodwa wayesentolongweni esemelela ukufa kwakhe. Njalo siyakwazi ukuthi intolongo zakudala kwakuyindawo eyayigodola, kwakulubhalu umuntu ayingena phakathi kulamanzi egodola eqhuqhe phakathi khonaphana. Usuku lwanamhlanje kudlule kuye kusasa, kudlule kuye kusuku olulandelayo, engakwazi ukuthi uyaphuma nini, kuyaphela nini. Kodwa sihlangana laye lapha kuchapter 3. UPaul esithi kubazalwane, thokozani enkosini. Manje khangela ke umzekeliso njalo lesifundo lapha esingasifunda kuyo Paul. Niyazi ukuthi khathesi nxa ngikhuluma kanje, abaningi bethu siphakathi kwentolongo eyokuswela ukudla, engxenye siphakathi kwentolongo eyokukhathazeka ukuthi akula mali, awukwazi ukuthi kuvuka kusasa uzakwanisa yini ukugada umtshova kumbe ugada ibhasi uyemsebenzini. Abanye asikwazi ukuthi kuvuka kusasa ukudla abantwana badlani, awukwazi ukuthi kumbe umntwana uzakwanisa ukuya esikolo, engxenye baza kumxotsha bambisele bethi buyela ngikhaya uyedinga imali. Abanye njalo uyakwazi ukuthi awukwazi ukuthi kumbe umlingazi wendlu lapho loja khona, engxenye uzavuke sesithi hayi njengoba utshona uletha ukuthi namhla ukwanisi ukubhadala lo linyanga, ukwanisanga ukubhadala inyanga ledlulileyo, awukwanisanga kungcono hluphume endlini yami. Siyakwazi ukuthi izinto ezikhathaza abantu zonke lezi, kodwa ke namhlanje niletha ukukhuthaza ukuthi asikhangeleni umzekeliso kaPaulu. Uthi yena thokozani enkosini. Ukuthokoza enkosini kutsho ukuthi luthoko, ukuthokoza kokholo. Ngoba nxa umuntu esize enkosini ethokoza, uthi yena Nkulunkulu sendithatha yonke into engihluphayo ngiyiphanyeke kuwe, ngiyilethe kuwe, mina sengikhululekile kulumlando kulumthwalo, sendithokoza, ngithokoza ngikwazi ukuthi wena sulungise indaba yami. Ngakho namhlanje kumele sibe kwazi ukuthi singalanda uNkulunkulu ngokholo, sithwele yonke imithwalo leyi esihluphayo, sisindwa yizo zonke izinto lezi ezisindayo, kodwa siye kuNkulunkulu silokholo ukuthi baba wena uyakwazi ukuthi ngihlutshwa kuyini, njalo isandla sakho asimfitshane ukuthi sifinyelele sincedise udubo lwami. Namhlanje ungabe ngubunga umfelokazi, kumbe uyintandane, kumbe ungubaba sibili ngikhaya, uyahlubuluzeka ukwazi ukuthi kusasa kuyavuka kunjani kumnyama. Ngifuna ukukhuthaza ukuthi phakathi kobunyama uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba, wathi ebunyameni vuleka kube nokukhanya. Phakathi kobunyama uNkulunkulu uyaletha ukukhanya, uyaletha into enhle. isililo olaso ukhalo lakho ungabe kusebusuku namhlanje kodwa ikuseni yakho izalethwa okwehlukeneyo
akuyiphethe mfundisi
baba ngegama lika Jesu sithandazela wonke umuntu olaleleyo yonke imthwalo ekhona kayiphume kayisuke ebantwini bakho ngegama lika Jesu sithandazela ukuphiliswa lokusiliswa lokukhuthazwa lentokozo evela kuwe Jesu siyathandaza egameni ngaphezu kwawo wonke amagama amen
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda sele themba libusisekile kakhulu ngentshumayelo yanamuhla Nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalelwe endaweni esitshiyeneyo zelizwe namuhla. Iqembu leHighlanders lize lanqoba lalo ngemva kwemidlalo efika phose elitshumi lisikhaphansi. Leli qembu linqobe eleTel 1 nge-1-0. ITriangle United benguchikilo panqa 1-1 leBulawayo Chiefs. Imushowani Stars yona inqobe iHarare City nge-2-1. iCapes United layo inqobe iWange nge-3-0 kwazothi iDynamos Dimbare ibe ngotyikilo panqale ngezi Platinum 0-0.
Abantwana bamandle mama. Uyithina la. Abantwana bamandle mama. Uyibona abantwana bamane bakaNkulunkulu. Uyibona abantwana bamana bahlala ethempelini mama. Uyizole. Zingane zikaNkulunkulu. Usizi
Black Mambazo behlabela ke kamnandi lapho bethi singabantwana abancane abahlala ethempelini besiqhubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ukusiphetha nanze bezihamba phambili umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo